yebo khaja kwahamba kanjalo babe Trump gcoba kodwa ngesikelo sombuso basifuna baka ujudge isikelo sombuso asilakho lokho engwazi ukuthi isikelo sombuso sigoqela i-traditional leadership njalo lobukhosi bamandebele i-traditional leadership okwesibili ukuthi umbuso wamandebele okamzilikazi lo Bhemula lo Mambo awuzange ube le constitution wawusekelwe ngamasiko abantu ngakho esikhuluma ngakho kathesi xa sikhuluma ngesikelo sombuso sikhuluma ngesikelo sombuso xa sithangele ngokubusa ngezombangazwe amaqembu ombangazwe lamaqembu ama-political party angazi ukuthi kuhambelana kanjani lokho kuzafanele ukuthi abomthetho bakukhangelisise bakucubungule bakuveze egcekeni ukuthi kunga iqiniso lakho limi kanjani kodwa ngokwazi kwami amandebele alelungelo lokuba lenkosi amandebele alelungelo lokuthi babe lenkosi ekhethwe ngendlela eqondileyo njalo esintu samandebele ngakho ngesikhathi siyaphambili ama-layers labomthetho bekucubungula ngethemba ukuthi kuzaphuma egcekeni ukuthi okufanele kube yikho khona yikuphi
ye sizwa kuthiwa wahambisa udaba lokuba umnumzana Bulelani Khumalo engagcotshwa emthethwandaba kuliqiniso yini lo
angazi mina ngiyafisa ukuphendulana lo mbuzo lo ongaphansi komthetho wakhathesi
kahle kahle owamele abe yinkosi ngubani njengoba siyabona selibathathu abakukhumalo
angazi ukuthi kathi sesasuka saba njani thina abantu besintwini ukuthi asizwisisi ukuthi ubuduna buyibuduna nje abufakwa etafuleni umuntu nje abe labo ezandleni zakhe akulula kuyabangiswana sikuthola insuku zonke sikuthola iminyaka yonke xa kube kwizinduna ngokufananayo abantu abafanelanga bacabanga ukuthi ngemva kweminyaka engu-125 kumbe ngeminyaka kusukela ngo-1929 unyamande ekhothama kufanele kube lula ukuthi sikuvuselele ubukhosi le yiprocess yinto esithethe isikhathi eside abanye bethu abayiqalayo njalo bayisekela ukuthi ime isifika kade siyakuzwisisa ukuthi akusiyoto elula ukuthi ubukhosi buvuke ukubangisana kuba khona kodwa kakutsho ukuthi akusoze kuphutshe oqondileyo uzaphutsha ekucineni ngoba kule mthetho ehambelana lakho kule ndlela umuntu azelwe ngayo kule ndlela abantu abakhethwa ngayo ngakho konke lokhuyana kuyakhangelwa abadala sebakukhangela bakucubungula indlela into ngayidlula loBhemula ngakho idlula loBhemula yona isikuphutshile ikuthi nje kule zinto eziningi ezenzakalayo abantu abangazaziyo ezenza ukuthi kuvalele idlula loBhemula ukuthi iphumele egcekeni kakhulu ukuthi sokumi kanjani ngoba mina ngokwami nje sengaphuma endlini kaloBhemula ngingatsho mina ngokwami ukuthi ngifuna ukuba yinkosi kodwa ngikhitshwa yindlu kaloBhemula kwabikwa ngomunye owendlu kaloBhemula emphakathini ebikela isizwe ukuthi sebephuthile leyo ndaba ngakho angilawo amandla ukuthi ngikhulumele laba abanye ababili bafanele babe lapho ukuthi bazikhulumele mina ngokwami angiboni ukuthi okombango kungatsho ukuthi ubukhosi bamandebele sobuphelile hatshi ngoba into ngisendlini kaloBhemula endlini kaloBhemula isendlini kaNyamande and indlu kaloBhemula lekaNyamande sebephujile lokho
manje ngokubona kwakho indaba le kuzamele ithathe siphi isibanga okwakathesa
okwendlu kaloBhemula sebeqedile angazi ukuthi kungabe siqhubeka siyaphambili sikhuluma ngakuphi kwakhona umbuzo wakho kungabe angiwuzwisisi kakahle
ngithoko ukuthi uhulumende layo usethe akukho emthethweni sekuyathatha nyathelo bani seliyathatha nyathelo bani kathesi kusukuselana
ukuthi ukuthi uhulumende nxa esithi akukho emthethweni kutsho ukuthi uhulumende usengena engxoxweni labantu ngakho indaba leyo njengoba ngitshilwe ekuqaliseni izaxoxiswana ukuze sizwe ukuthi kathi akukho emthethweni ngaliphi yiliphi isiko lamandebele eselifile eselisezwa ukuthi kungabi lenkosi into efunwa ngamandebele lokho moni ngani asinazi sikuthathe sikuqume kathesi ngoba sesifanele ukuthi sisebenze la uhulumende sidingisise ukuthi kathi pho kuyini okungekho nxa kukhona thina kakukho njalo efisa ukuthi khona kube semthethweni wesisekelo sombuso kanti abantu bakhona ukuthi bakhulumisane lohulumende uhulumende akufake ku-constitution kube khona nxa kuwukuthi kakukho kodwa njengoba ngitshilo ngithe mina as far as i-traditional leadership is concerned le constitution yezimbabwe akulalutho oluthi lona ubukhosi abafanelanga bube khona.